kuqakathekile ukuthi amalungiselelo okhetho acace okwenzela ukuthi mhla sifika ulanga lokhetho yonke into ilungile. Siyazi ukuthi ukhetho kahle kahle vele lona ayisikho ukuthi lurigwa ngelanga le-election day. Lurigwa kulesikhathi esiningi ngokuvalela abanye abantu ukuthi bengakhulumi kumedia, i-public media, ngokusebenzisa ama-militia lamasotsha ku-intimidata abantu, ngokuvalela abanye abantu ukuthi bayenze imihlangano yabo kukampena, lokunye kuninginingi ngokugoqela ukuthi kube ne-voters roll engacwacanga sisiya khonalela khonale. Ngalokho-ke thina vele sithi yinto enhle efuze yamukelwe ukuthi kusesesikhathi kungabi lokhetho kube lama-observers awevela emazweni esindlelana lawo awe-SADC le-African Union, ukwenzela ukuthi mhla sifika kulanga lokhetho konke sokwenzakale kwacaca ukuthi vele kumi njani. Ngoba manje kathesi esikubonayo ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi ivalele ama-observers okhetho ngoba isenzela ukuthi iqale ukuthi i-intimidate abantu isebenzise i-violence kwenze ukuthi nxa sifika ekhethweni kuvele sekuphambanisekile. Siyazi futhi ukuthi kusekujekeni ukuthi endaweni eziningi zelizwe iZANU-PF vele siqalisile ukuthi i-deploy yamasosha ayiwo asetshenziswayo ukuthi ayi-intimidate abantu kwenze ukuthi nxa sokuya kukhetho abantu bese bakuthi bayavotela elinye ibandla elingaso ZANU-PF. Siyazi futhi ukuthi ama-army generals asephumele egcekeni futhi kaninginingi esithi awasoze avume ukuthi asaluthe loba ngubani ongawina ukhetho ongasiwo mgazi. Lokhu kufana lokuthi bahle batshaye ikhu kungabi le-election. Konke lokhu izinto ofuza ukuthi zilungiswe zicace ukwenzela ukuthi nxa sesiya kukhetho abantu bahambe kukhetho bechelesile bengesazi ukuthi baza intimidatwa ngale ndlela esiyibona isenzakala kathesi.
Yona inguquko emele yenziwe ngaphambilini kokhetho elikhangeleleyo njengebandla, ungathi kuyini okusaseleyo, kuyini osokwenziwa?
Siyazi ukuthi sokuhanjwe ibanga elide ekulungiseleni ukhetho kube le amendment ye-electoral act, kodwa siyabona ukuthi i-implementation process yangkhona ayikacaci. Kodwa esikusizelelayo thina ukuthi kufuze kwenzakale kungayiwa ekhethweni yikuthi i-role yama-security organs of state, amasosha, amapholisa, ama-CIO kufuze ukuthi icace. Akufuzanga ukuthi kuyiwe kukhetho besetshenziswa ngathi yi-militia ye-ZANU-PF lo mgabe. Siyazi ukuthi umgabe ngu-commander in chief we-army, i-SADC and other organs must hold him accountable ngoba nguye omkhulu wamasosha, u-commander in chief wabo. So nxa beyenza into engasiyo futhi abakhuzi, xa engabakhuzi kutho ukuthi nguye obathumayo, yinto ofuze ukuthi ilungiswe singayi kukhetho. Okwesibili, sithi thina i-media space ayikavuleki kahle kahle. Ungananzelela i-ZBC okufuze ukuthi ibe yi-media kaZulu, i-TV kaZulu, le-ZBC radio okufuze ukuthi ibe i-radio kaZulu, ilokho i-busy isetshenziswa njenge-propaganda machine ye-ZANU-PF.